kangcondo ngihlala esendise kitchen elifana la mina nginjengelani nje ngiyabusaporta ukuthi wona i-demonstration ye-site yenza kanye ngoba hayi sithwele nzima kufana labantu vele abafileyo vele so ukuthi siye sabe ukudemonstrator vele yakuyena ngoba akumnandi elizweni lethu okwenzakalayo into zonke zifuna ukukuphela emshayeni akuthathisi sizawuthayisiweni futhi sikhwelile so hayi vele kulo kunzima elikhulu kakhulu so vele ukuthi sinesabe ukudemonstrator sisabe kufanele sidemonstrator ngoba la masotsha la kuyafanana vele la eyakuvuma ukuthi kubona abantu abademonstrate labo laloba kodwa bengenjani bengakhuluma amagama wabo kodwa labo bayakusapota
igama nguRabson Mngale ngiyakusekela mpela ukutshengisela kwe-MDC kodwa ngiyazi ukuthi vele angeke kulethe inguquko ngoba eZimbabwe kudala kutshengiselwa kodwa kungabi nenguquko khona ikuzama nje ngoba vele bathi indoda isizamile
ngise Johannesburg. Salomoni umkhokheli moyo okhulumayo ngilelalo ngisezimbabwe labo ka-27 ngithi ngiqale ngomongameli wethu mina ngibona ku-right ma ukuthi ukhuthaza abantu ukhuthaza ngamasotsha kungumsebenzi wakota yezenjalo kodwa-ke usuka khohlwe ukuthi kumele akhontrolele i-price control ayenze amaphoyisa angenelele labo phela babantu abayenza kuthengiswe ifiyeli ye-extracting into ye-black market kanje.
Wena Mthuli, this is directed to Mthuli Ncube. Mthuli Ncube is a failure. He ran down his bank wabaleka lezi mali zabantu. Now waniwa ukuthi abe ngu-finance minister yena yohluleka thurani ibhanki i-Bafton Bank. Clueless Mthuli Ncube ulanhloni. Just resign, resign, resign. You are a professor of hardship. Ufake abantu bonke kathesi people sebe mentally sick because of you Mthuli Ncube. God ukukhangele. Amen.
Sanibonani bafakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-KK Ncube. Siyalibingela sibili lonke ngendlela elisebenza ngayo. Siyabonga kakhulu ukusethulela indaba zeqiniso sokuyibona phela umsakazi sesikholelwa kiwo njalo. Ngahle kukhuthaze nje ukuthi abantu bakhe laba eziphila ngaphandle kwelizwe engicelayo nje ukuthi asisebenzele ngama-groups senze ama-projekt ukuncedisa izabelo zakithi ngoba nanku phela uhulumende engenamali asingalindi uhulumende mpela hayi isimo singaba sibi kakhulu. Asihlanganeni sibe nama-groups ama-project kwezwe amadamu kwezwe amaklinika kwezwe nezikolo phela. Mina engikhulumayo KK Ncube ngisakhamuza sezibalomo ukhuluma nje thina sesisebenzile siqede iclass on block eyodwa eyesekondari sacela isekondari kuhulumeni okwamanje nje sesiqede i-block eyodwa sesilanda amathoyilethi ungawusakubona kubalulekile ukuthi hayi sizenzele ngoba basingashingi uhulumende kuzo sithatha isikhathi njalo uhulumende ubonakala ngathi ayakala mali sekuqala amadoda so yeke ngathi ngikhuthaze nje abantu bakithi abasebenza bangaphandle kwelizwe ukuthi hayi asisebenzele indathi sincedile umphakathi wakithi ukuze izinto zingasivumeli kakhulu.
Nivuka njani basakazi be-TV? Hayi kubambe kuyoyisho kwamanje kodwa akutshengisela kurayithi betshengisele labo be-opposition party hayi sizokwazi uma ngakuhle amahlophi lasasithelezile.